sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ehluphayo ikuthi abantu abajayelanga izinto ezintsha. Amabizo amakandidethi ethu wonke awe-CC segqijiwe.
Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo.
Iyevotela umuntu ongangezele kuhle basevalela le-wokiki. I-wokiki yayisinika ukudla. Anti kuthiwa kade angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani.
Kulabanye abantu abadika basoze bevote kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi. Kwakhiwa idamu enkayi okhangelelwe ukuba lizathuthukisa impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okungakhanyi kahle ukuba ngobani abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Sokuzele insuku ezimbili ukuba babhaliswe amagama abazancintiswa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwaziwa ukuthi kuzahamba njani ngolwesithathu kudayele nomination court okukhangele ukuba ibandla le-CCC lizakhetha abantu abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo kulandela ukubuthaniswa kwamagama alabo okuthiwa benze kahle kuhlelo lwe-consensus candidate selection. Okwamanje kulamagama ambalwa ezigabeni ezijeneyo ethulwe inkokheli yebandla leli izolo abalakho ukungena kukhetho lwamakhansila lolwamalunga edayele ephalamende kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Tendai Biti ngumnumzana Rusty Makam. Ekubaleni okwabantu ababakhethileyo ngomgqibelo uZulu umelele ngamehlo abomvu ukubona ukuthi kuzakhethwa bani phakathi kwababili laba labanye. UMakam ukhethwe ngabantu abedlula kancane amakhulu amane 406 kwathi abedlula amakhulu amathathu lamachumi phose amane 337 bakhethe uBiti Harare East. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi okuhlupha abaningi ukuthi abantu kabajwayelanga indlela entsha yokukhetha inkokheli.
Abantu lokhu bejwayele into zakudala ezintsha bayazitshiya ngoba bayibona ngani akusoze kufezeka abakufunayo. Thina njengoprezidenti etshilo uthe amabizo amakhandidethi ethu wonke awe-CC kusuka kumakhansela kuze kuyefika kuma-MP segqijiwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla leli.
Sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ukuba ama-candidate laba balamaphepha ayeneleyo yini.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi okwenzakalayo kuveza sobala ukuba ibandla leli selidabuka phakathi njalo ngalilamaqhinga okulwisana le-ZANU-PF. Umnumzana Matthias Thole ngenye yezincwethi ezilombono lo.
Kutshengisela ukuthi abahlelekanga, kutshengisela ukuthi izinto azihambi kuhle.
Enye njalo incwethi kwezombusazwe umnumzana Peter Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe uthi kuza kuba nzima ukuthi abanqotshiweyo besebenze nabazamela i-CCC kukhetho oluzayo.
Iyadivayida mani into leyo kulokuthi i-United a very critical juncture. Kanti esingaba kuthiwa yisikhathi lapho abahlangana khona bemobilayiza bebambana.
Kodwa umnumzana bekezela gumbo incwethi kwezombusazwe okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi akula okubi ngohlelo lwe-CCC. Ugumbo uthi lokhu abakwenzayo kulakho kwenza iZANU-PF ingazwisisi indlela ibandla leli elisebenza ngayo.
Kulabangane abaningi
abakhona ade bekhaya uzabavikela. So uhlelo lolu ubona lwenzwe kanje kuyindlela enhle yokuthi abangane abadala uma bekhitshwa ngabantu bephume ngendlela engasoze benze bezondlele uChamisa bebhazu.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla leZANU-PF kudale leCentral Committee uthi kusobala ukuba kungani ibandla leCCC
ngamadlwane abakwazi ukuthi benzani, abakwazi ukuthi bakhangele ngaphi baya ngaphi. I-nomination court ikhona ngolwesithathu. Kodwa abambuzile izolo intathele izindaba wehluleka ukubanika ilist yama-candidates ngoba akalawo lawo ma-candidates.
Ibandla le-CCC izolo lethulele uZulu amagama abantu abangene kusigaba esiphezulu sokukhethwa nguZulu ese-consensus candidate selection ezabelweni zonke zelizwe. Kuzakhethwa abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo phakathi kwabantu laba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zintuna ngaphansi kwesiqindi semgoza bathi kabazivoti lonyaka ngoba bakhethile ngokukanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminyaka leminyaka kodwa lokhu behlupheka. Abanye abatsha labo bathi kabasuze bevote kukhetho oluzayo. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bethi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi maye sithini. Eze sicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayizihlupa ngokuyela iningi. Ukuyavota akungcono ukuyekela kuphela. Bale babuya sebe. Funa sibavotile sebe funa sikampeni sebe kampena futhi sibavotile mina sengidiniwe nje sengikade.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili 92 years old laye uthi ka 40 lo nyaka
khuluma iqiniso kuhle mpana.
Eh
hayi sozini
indaba
ngiyovota umuntu ongangezele kuhle basevalela leyo kiki iwo kiki ayisinika ukudla. Ande uto wata angehlulwa uza kuye egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Ande useza kulwa nabantu esesitshaya ukuthi isayekele ngumbutela. Basiqothele amakhiwa ayisenzela konke bawaxotsha.
Umnumzana Big Boy Thabula ilunga lebandla leZANU-PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangasalithandi ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami ngisalivotela yilami lena esilagugayo. Izibra.
Izibra.
Eh, ngaguke ngavuthi
izaphu.
Izaphu exactly.
Wasusiya na.
Hayi, ngasembuyela kuzani ngoba yempethe. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi baba swakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani. Esiyesithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka kuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba siyadubeka. Sesizwe khona lokho nje phela ukuthi lo kuthi siyazilimela ukuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hayi uvota sizengekele. Asuzengekele noma ungaba lokwenzima kuvota sizengekele. Mina vele ngiyimdz ngisifuna imali kakhulu elizweni lamakampani tingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzonto kwamagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Isiliphume. Yatayakhi asisebenzi ngabuya lebhondi bathi bhondi abasalifuni. No job, no what. So sifunani khonapho. Akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini. Sidubeka sinje. Amakampani avala asisebenzi azange siphiwe ama-benefit ethu kodwa hambane amakhiwa athi hambane ecela imalini kumkabi. So yihate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe.
Osakhulayo uqondani Walter oneminyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshitshe kwesikhathi ekumele akhona bavike kube yinto eyi-one kufane.
Sina vele wathi usakhula vele isasayethi vele yazi sizalelele enkangala thi ngomsebenza kulo ngazi uhamba emsebenzini awutholi awungekundlungile ngoba lami ngendlela lami ngikhule ngayo ngeke kube la ukusasa lami evihle.
Abantu abaningi bakhala ngimncele emitha edojwe eZimbabwe Electrical Commission uhlelo le delimitation bathi bakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi ukhasila wakulindawo ke uAlexander Mkandla ku World 6 omele bandla leZanu-PF uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngazi bakhale, but ukhona ukuthi iprogram esiyenziwe iyakutshintsheka.
Ngolwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abazancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha intaba ziduna, igama lami ngeza Jesus Banda.
Uhulumende wakha idamu emfuleni uthanga nenkayi elilagoguqula impilo yabantu esigabeni lesi ungani khona izulu ngemfanelo minyaka yonke. Kubika uNokutaba Dlamini.
Idamu leli elibizwa ngokuthi yiZiminya Dam elasungulwa ekuqaleni komnyaka ngokutsho kwengcitshi zeZimbabwe National Water Authority elizakhayo liza kuba yisilinganiso somango angamakhilomitha amathathu lengxenye 3,2 kilometers. Umnumzana Alois Katsande obona ngokwakhiwa kwedamu leli utshele umsakazo weStudio 7 ukuba sebesebangeni eliphezulu lesakhiwo lesi lapha abagebha khona imingcele kanye lokusukumisa imiduli ezabamba amanzi amanengi azasetshenziswa izakhamizi ukulima okuchiyeneyo. Uthi kukhangelelwe ukuthi lomsebenzi uqitshwe ngomnyaka ka-2025.
The idea is this project should be completed at the same time. To say we should have the dam completed.
Lokhu kufuze sikwenze siqede isikhathi sinye. Kugoqela ingadi zokulimela ukwakhiwa kwesitishi sokupheka amagetsi kanye lokwakhiwa kwendawo okuzaphekelwa amanzi ahlambulukileyo enkayini. Lindawo izavula nxa konke lokhu sekwenzakele. Okwakhathesi silabaphenya ukuthi amagetsi zapheka kangakanani njalo sihlose ukupheka amanzi ahlambulukileyo lapha azaphiwa izakhamizi emathetshaneni lezikolo njalo sizafaka ithara isuka enkabazo enkayi izobamba kulindawo.
Ngokutsho kukahulumende kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye intuthuko okubikwa lizeza lazo lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emelika ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. Ukatsande uthi lintuthuko yenzelwe izakhamizi ngemva kokunanzelela ukuswelakala kwamanzi ngemfanelo kulo umango kanye lamathuba emisebenzi abangaziphathisa ngawo.
You have many of these projects which are being done for the community. So maybe it's just trying to replicate that.
Lokhu akusikho kwabo somabhizinisi abalimayo kodwa ngokwezakhamizi njalo yibo abangazikhethela indlela abafuna ukulima ngayo bethole inzuzo.
Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku weMenda Village uthi njengenkokheli yomdabu bayayamukela lentuthuko.
Le ntuthuko enhle kakhulu ngoba i-ORTS abantu bethu baqhatshwe khaphana abaningi. Sikhangele ukuthi ngemva kwalokhu idamu leli lingabani ngusimoni leCarib ngoba kuyabe sekunenhlanzi eziyafakwa khona phana edamu okungaba ngama-tourist attraction babuya labo bezobona ngoba kuyabe kuyinkalakatha yedamu eliyaba uleCarib omncane.
Umnumzana Norman Ndebele ukhansila omele iward 19 laye uthi lintuthuko idale amathuba emisebenzi esigabeni lesi.
Kube lusizo kakhulu abantu bevele kungela ndlela esingathola ngayo imali. Abantu bebethwele nzima kithi lukhulu kwadula kodwa at least abantu kathi sebethola imali.
Ngokutsho kukaKatsande abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisikhombisa baqhatshiwe kuleli damu kodwa ukhansila Ndebele uthi iningi lisebenza imisebenzi engatsho lutho.
Kugcwele kakhulu i-general hand yibo abaqatshwa kakhulu. Ababeqatshwa bekhangela abanye bayagebha abanye bayenza nje imisebenzi ekhangeleyo and then skilled people balutshwana but sesilaba abanye ama-drivers amanye abarekruthwe khonapha abadriver ama-scavators lama-tractors.
Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kwegwayi Shangani Dam yona ekhangelelwe ukuqeda uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lokuthuthukisa ezokulima. uhlelo lokusebenzisa amanzi adonswa edamu leli lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphinda lwathathela phezulu yi-National Mathebele and Zambezi Water Project. Uhulumende waqhatsha abavela kwele China ukuba belakhe bebambisana lenhlangothi ezimbalwa zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Singangena kusigaba esilandelayo siye sikhangele okwenzakala kwele Melika. Namhla likhefu leJune 10th kwele Melika okunanzwa ukukhululwa kwezigqili ezazingabikelwanga ngokukhululwa kwazo okusemthethweni eGalveston esabelweni seTexas. Zakhululwa ngomnyaka ka-1865, sokule minyaka emibili uMongameli Abraham Lincoln wethula isinqumo sokuthi kumele kukhululwe izigqili zonke. Abanye abamhlophe bala ukwenza lokho besithi abagqilazwayo ngabantu ababethengayo. Kuningi okwenziwa namhla ngabantu abatshiyeneyo kwele Melika ngosuku lolu. Kulabanye njalo abathi akumelanga luthakazelelwe usuku lolu. Sixoxe lomfundisi Rafael Mthombeni ngokunanzwa kosuku lweJune 10th.
Kuqakatheke kakhulu babatube ngoba ukukhululeka, ukukhululwa nxa wawuyisigqili obusukhululwa kuthiwe khona namhla usukhululwe, usukhululekile lawe usungumuntu nxa kade ungaso wawukhangelwa njengokuthi asomuntu. Yinto sibile qakatheke kakhulu ilanga lokukhululwa kwezigqili ze-America lezi ezabanjwa izibhalo zithathwe e-Afrika ngodlame ngenkani zilethwa lapho kuzasebenza mahara.
Singathi kulandela ukukhululwa kwabantu kungazani kumi njani nxa sikhangela ke amalungelo abo isiqathanisa labamhlophe.
Khathesi balawo sibili amalungelo iminyaka yona le lokho ebakhululwayo kuze fika khathesi balawo sibili. Kulobandlululo yebo ubandlululo olukhona, kodwa-ke bangabantu labo bavota benza konke njengakhona lokho.
Ye, kuyini okwenza ukuthi abanye abathi kusukululwa akumelanga ukuthi abantu bakhumbule ngalo into ezinjalo?
Aba batsho njalo bayaphambanisa ngoba nxa ukhululekile kufanele ukuthi ulukhumbule lolo suku lokukhululeka kwakho. Echurchi namhlanje upastor wangithi sikhumbuza wathi yena lelo suku oluqakathekileyo lapha eTexas ama-Texan aqalala ukukhulula izigqili lezi for 2 years besala kwaze kwaba yilo leli langa lapho bawukhulula khona ngemva kwe-2 years.
Kumele abantu balunanze njani usuku lona?
Ngokuthi bafundise abantu babo kube le midlalo, kube lezinto ezinjengazonezo, kukhunjulwe lapho kwavelwa khona ukuhlupheka konke okwenzakalayo lokukhululeka lokho sekukhona kathi ukuthi abantu khathesi bazizwe sibili ukuthi bangabantu la kungakhathalekile ukuthi isikhumba zabo zinjani.
Lapha lizwe umfundisi Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Athwele nzima amankazana ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla abayisebenzisa uma besesikhathini. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo njalo zikhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana bathi baphakathi kwenhlelo zokukhuthaza ukuthuthukiswa kokutholakala kwama-sanitary pads ngendlela elula engaduliyo njalo etholakala kungelambhadalo. Unkosazana Memory Moyo wenhlanganiso ebona ngamalungelo amantombazana eKatshe Sisterhood uthi sebenanzelele ukuba amantombazana ikakhulu abaphuma emolini eziswelayo lasemaphandleni babhekana lenkinga eziningi ukungatholi lula imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba idula okwamagama.
So when ama-prices ezinto zonke go up, lama-prices ama-pads ayalandela because ngakhangela kathe sithi $1 something iphekeli yi-1 lama-pads of which abanye babemele asenze 2 packets or even 1 packet lona lelo ikuba nzima ukuthi alithole.
Uthi lokhu kugcina kusenza ukuba amanye amantombazana alahlekelwe ngezinye ke izifundo okwenza kukhanye angani abantwana abangabafana bakhaliphile ezifundweni nxa kuqathaniswa lamantombazana.
Ngananzelela amankazana amaningi nxa esesikhathini esesikolo they miss ama-school days due to indaba yokuthi nxa engelamaphedi ukuthi ahambe esikolo kuba nzima cause 1 uyabe lama-pains, 2 akalama-pads. Once angastayina isket or wastayin from then it's something else.
Unkosazana Ekenia Chifamba, umqondisi wenhlanganiso yeShamwari yemwanasikana uthi inkinga ezinje zicina zibangela ukuba amantombazana elahlekelwe ngamalanga afika kwamahlanu okufunda esikolo nyanga zonke ngoba esesikhathini, okuyikho okubafuqayo ukuba besungule umkhankaso wokubatholisa imvunulo owePads and Dignity campaign.
To have sinikeza
hatshi amaphedi kuphela kodwa lokunye okunikeza isithunzi kumankazana okufana lesepa, i-toothpaste, i-toothbrush, letawulo lokunye okudingakalayo kumantombazana.
Uthi lokhu ngoba lumsebenzi usufuna ukuthi kube lokusebenzelana phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, abantu makhaza, abamabandla okholo, abamabhizimusi amancane lamakhulu, lakuzo zonke inhlangothi zempilo ukuze ufezeke kakuhle lumkhankaso. Kunje sebesabalale endaweni eziningi zelizwe ezigoqela iChihota, emaphandleni akoseke, eChitungwiza, lezinye indawo, njalo sebeqonda ezabeleni ezinjengeManicaland, emaSwingo lezinye, ngoba amanye amantombazana egcine sesebenzisa okufana lobulongwe, amahlamvu, amalembu, kunye lokunye okungahlanzekanga, odokotela bathi ngokunye okungadala ke ukuba impila kahle yabo ibe sengozini, kube lula ukuthi bebambele imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho. Unkosikazi Elizabeth Chili, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association, uthi lolu dubo kwabakhubazekileyo ngoluphethwe kabili loba kathathu.
Uncedo silithola lungenelani labantwana esilabo abaludingayo, njalo lubuya ngemva kwesikhathi eside khona kudingakala nyanga zonke.
LeZimbabwe libhekana lobunzima kwezomnotho okugoqela ukwehla kwamandla emali yalo kubangela ukuqonga kwentengo. Lokho kubangela ukuba uZulu ethwale gadalala elwisa nalo kuphila, kugcine eseqakathekisa ukudla kulokuthenga ama-sanitary pads. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kusasa losuku lwesiphepheli olo-World Refugee Day, inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantu bedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70.8 million ababaleka emzini yabo kusukela ngomnyaka ka-2018. Ithi phakathi kwabantu laba kuleziphepheli ezifika izigidi ezintathu 30 million, izigidi ezingamachumi amathathu 30 million. Ithi kulabanye njalo abangelandawo zokuhlala emazweni yabo ngenxa yempi yomvukela. Kulabadabuka eZimbabwe abayiziphepheli emazweni ajiyeneyo. Sixoxe lomnumzana Michael Sibindi odabuka eMatopo, wayeyisiphepheli kwele Kenya kusukela ngomnyaka ka-1972. Okwamanje uselamaphepha aveza ukuba useyisizalwane sakwele Kenya.
Ngizalelwe ekhaya, kubuya sibe sibancane ngama-60 wona lawo sikhulele lapho eKenya.
Incwadi zeKenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hayi, sisaziphiwa. Sazinikwa mhlaka-20 December 2020. Ngililanga sakuqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen eKenya. Khadesende ID.
Kwakume njani ingakatholi incwadi zelezi?
Hayi, impilo yayinzima, yayinzima. Yena yazi umuntu uma uivini uhamba labanye yavuka into ethi nana ngasenzeni lokhu, kezota wena lazi incwadi yini, lo omunye ethi ngilazo, lo omunye ethi ulazi, wena usidawula besethi akusayenzi kuyo, ususala abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nana udinga upelisheleni uthole lokudla lokuthelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyi, ukukhula size siyabantu namhlanje sesilabantwana nabazukulu, impilo yena leyo. Kodwa namhla ngikhuluma nginje kathesi sengilalapha engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi isule ndawo yakho njalo sungasebenzi okusemthethweni kwele Kenya khonaka?
Hayi, kathesi kwakukuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma senze nje so into zonke ezimotshakala loba okwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hhayi umkhokheleli wethu uyasomisela ngalokhu lalokhu, ile right yokukhuluma sengizwe futhi ngenathi nomkheni.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kumi njani?
abatwana sebele zincwadi engikhuluma nje bengisithi nalomo yedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi
laye uyafisa ukungena esipoliseni.
Nathi silabangane abangamapolisa abayesithandaza labo because babeyisikhulu esithina naye uma lo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise ngambhalisi umsebenzi yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abantu abangizo bazazinikela ebhala nathi iningi yabo baqeda i-form four abalutshwandi abafika i-8 form 1 form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolambo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli usitshele ukuthi lisonta yiphi yangkhona esipostoli njalo libaningi kanganani kolambo.
Singathi isonto yiyo ezenza ukuthi size sibe lezincwadi. Ngingathi sasingasoze sihlale eKenya singelaa msebenzi esiyilandileyo or walandwa ngabobaba. Kanti umsebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha siba abantu abangalazincwadi yimsebenzi wesonto leyo-Church yethu.
Umnumzana Michael Sibindi udabuka eMatopo esabelweni seMetropolitan South besixoxa laye ekwele Kenya. Siyaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Sokuyisikhathi sokubingelelana.
Ngingumisi Simtereko uMahlabangana ngibingelela izingane zami uNewtoni, uyigi uRobeti loLeslie lobaba labo anti bami abasesiganda ekhaya lakithi. Ngiyabonga, ngiyabathanda kakhulu 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 bonke laba bantu embabingeleleyo.
Ubingelelayo uChristopher Nyathi Kontali Sigaba Mbiro Omuhle. Ngithi linjani babirwa lisuhile jwani engikhuphuke ngiyobingelela kwamalume ami phela ekoshusha watalawunda. Ngibingelele futhi laso sonke isitshaba seZaphu, ngithi mazaphamahle liphile mazaphamahle. Ngakhohlala abafana bami abase-St Paul, ngithi bafana ubabuyalithanda uNqobani Nyathi ubangane nozo likhule bafana bami lifunde lizokhokhela iZaphu.
Igama lami nguWinsha Lihlungwane, ngihlala eXalanga e-village under Jungunyane Primary School endaweni yaseFelabusi. Ngithanda ukubingelela laba bantu. Ngiqale ngesithandwa sami engihlala naso ekhaya uMathilda Ncube. Ngibingelele bonke nabazulu bami engilabo uThandeka, uAyanda Nomthandazo, ikhuluma loNcuncu uNomusa, ikati njalo noNomvula. Ngiyeke ngiye endaweni yasesigodini lapho kukhona umalumami uDJ Chuma. Ngiyambingelela kunye nomalumami ongumfazi uMasibanda uGaluza, ngithi kabaphile. Ngibuyele njalo futhi eFilabusi ngibingelele ibandla lonke engilikhonzayo le-Truth of Jesus Assembly okugoqela umfundisi uK Ndlovu. Ikati lebandla engilikhangeleyo engingumfundi waswalo eKhilani, ngiyababingelela bonke. Ngibingelele nendaweni yaseSimbiti phansi kweChunkunyane Primary School kulo dadewethu uNamkhululi uSoneni. Ngiyambingelela kunye nabazulu bonke. Ngiyabonga basakazi.
Linjani basakazi bonke bakaStudio 7? Ngalinjani abalaleli bakaStudio 7 ngendawo ngendawo? Mina ngikhuluma layo ngusesabo, sesabo kwaSpanda wasendaweni yaseNyathi eDromaland kuvillage 9. Andibonisa umama wami onzalayo, ngithi ngiyabonga ukuthwalwa ngumama esiswini sakhe 9 months sidla mahara. Ngiyakubonga konke, ngibulise labo mama bonke nje ngibahlonipha ngokusithwala kwabo. Ye, ngibuye ngise-Country Park lapho engihlala ngikhona ngokusebenza eCountry Park lapho kule muli yami khona. Ambulela kelunamntwana uMancube, lezibulo lami uAnita loRomeo Thulani ngokulandelana kwabo uManqoba loNqobile loNqobani loAndile. Ngithi ngiyabathanda abantu abami, likhule lingcine njengoba lami likhangele. Hhayi, ngiyabonga. Angilokuningi engingakukhuluma Studio 7, sibonga uhlelo.
Siyabonga khulekile labo ngabalaleli be Studio 7 lamhlanje siphetha ke uhlelo lethu ezinye kade sigokhela kuyaxoxela ekubandla le Citizens Coalition for Change inxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazencintisa kukhetho olukhulu oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisa umthembo Sithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.